sizananzelela ukuthi ngemuva kokukhetho kusizafika lesikhathi kulabantu thize abasukileyo. Uchairman wenhlanganiso usukile ebalekela ukujeziswa ngokugangayo sekwenzile. Umsekeli wakhe naye wasuka njalo elandela indlela le eyayithenjwe yikuganga okwenzakalayo kuxoxiswana le Rinewa. Kwenzeke njalo umsekeli kasibalukhulu ukhuphukile waba ngu-secretary general ngosalizikhethe. So lokhu kulethwa yizikhethwe ezidalwe yikusuka kwabantu thize emhlanganisweni nabanye ababone sekufanele ukuthi bahlehle benze okunye ngokuya kweminyaka yabo. Umuntu onjengonyathi uzananzelela ukuthi sefakwe kudale lamakhehle. Yikho okwenze kwaba lenguquko yokukhuphula abantu lokususa abanye abantu kwezindawo ukuze imhlanganiso ibe lobukhokheli obupheleleyo.
Abalichothozayo bathi utshintsho elilwenzileyo ku-executive lapha lutshengisa ukubana ngempela into kazimanga kuhle ebandleni. Uthini ngalokho?
Hayi, leyo ngxoxo isindala kakhulu. Umuntu okhuluma lokho ungemuva kwezehlakalo uzakhumbula ukuthi sikhuluma ngabantu asebenze iminyaka thize besukile ngezizathu ezehlukeneyo. Ukuthi sisale silokhe silezikhethwe nezikhewu bekungasoze kube yinto enhle. So akulanto entsha esiyenzakele ngaphandle kokusuka kwabantu thize abasuke kunyanga ezidlileyo, thina besigcwalisa izikhethwe zabo kuphela.